abesifazana bakobulawayo namhlanje bafole edolobheni lakobulawayo benamba ilanga le-International Women's Day ngaphansi kwendikimba ethi #BalanceForBetter. Inhlanganiso ye-Hope for a Child in Christ isebenzelana lohulumende, i-Oxfam ne-United Nations Women baqhube umhlangano obusafuna udaba lodlakela obusesiqintini semadobho lapho osokuvele khona ukuba iningi labomama liphila kanzima. Umqondisi we-Hawkick uNkosikazi Sunga Mzeshe uchaza uhlelo abaliqhuba eMatobo District kumizamo yokwehlisa ukuhlukumezwa kwabesifazana labasakhulayo laloba bekhona labo baba abahlukumezwayo.
Sile program okuthiwa yiSASA. ISASA sisebenza nama-communities, sitraina okuthiwa ama-gender activists kumbe ama-community activists mayelana ngobudlwangudlwangu ukuthi behambe bekhuthazana nabantu ku-community ukuthi ubudlwangudlwangu ngabulunganga.
Umqondisi we-Sexual Rights Center kobulawayo uNkosikazi Musa Sibindi ongenele umhlangano uthi okuqakathekileyo yikwakha isizwe siqede uhlupho lobudlwangudlwangu kumalungelo abomama lokuncindezelwa.
Usuku lolo lamhlanje ithimi yethu kakhulu sithi thina sifuna ukukhangela besicabangisise ngokulingana kwamathuba ku-apartheid kwabomama labobaba, njalo siyakhe kakahle iZimbabwe kumbe isigaba zethu kahle.
Umnumzana Lawrence Ncube uthi kuqakathekile ukuba abantu bakhuthazwe ukunakekelana emakhaya bahlukane lobudlwangudlwangu.
So kukhanya ngani ku-rhetoric ukuthi women empowerment, women empowered every day, but what about it?
Kulo umhlangano walamhlanje inhlanganiso yeMsasa Project esiza imuli ezingena phakathi kobudlwangudlwangu iveze ukuba ukungazwani emakhaya kuqhubekela phambili kanye lokubanjwa kwabesifazana iganyavu. Kubikwa ukuba ngomnyaka odlule iMsasa Project isebenze amacala obudlwangudlwangu adlula inkulungwane ezimbili i-2817 kuthi kuwonala adlula kancane inkulungwane ezimbili i-2372 abengamatsha kuthi amanye ngamadala, njalo batholisa omama abangamakhulu amathathu i-369 indawo zokuhlala ngesikhathi bebhekane lobudlwangudlwangu emulini zabo. Yimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.